isibuko sekelezi mira eveza okuyikho kanye okwenzakala ezikolo silo hlupho olukhulu kwezemfundo uhlupho olwababalisi abangaholisi uhlupho lwabafundi abangenelisiyo ukuthola imfanelo zonke zemfundo singabuyela emuva siyekhangela inzira masanga Commission report eyiyo eyasandulela ukungena kukharikhulamu yethu yokusebenza ngezamakhono yagcizelela ukuba uhulumende kaqale isikhwama phecelezi okuthiwa i-Education Equalization Fund esilenhloso yokulinganisa izikolo zonke kungabi khona isikolo okuthiwa lesi sikolo asila ukuthini lokuthana kodwa-ke ngempumela zemihloliso ekakhulu le mihloliso kanhlangothi isivezela obala uhlupho esilalo njengezimbabwe
labo abangenelisanga ukuthi bayenze ikhala abatholanga nje ama-results abo kutshoni lokho
indaba yekhala dala sakhuluma ngayo ekuqaleni kwayo ikhala iqala injongo yekhala kwakuyukuthi incedise abafundi bengafeli phecelezi ikhala yi-coursework okuthi vele nxa silanda ukuthi umntwana ayebhali o-level umntwana ayebhali A-level athole vele eselayo impumela iminyaka yonke leyo kusetshenziswa ikhala lapho eyaqala khona ayizange isetshenziswe kuyasethusa manje nxa sokuvumbuluka sokule mbiko yokuthi abantwana abaphindayo ababhalanga kumbe kabatholanga impumela yabo ngenxa yokuthi kababhalanga ikhala kukanti ikhala yona ivele yayisebenza ngibungiki ngifuna ukukubeka mgceke thina njenge-athuzi sake sabuza kakhulu ukuthi kathi ikhala isebenza nini sibona izikolo zithole u-0% abantwana behambe bele mpumela yekhala eyayingabenza nxa ethole impumela emihlanu emhlolisweni wakhe engatholi u-0